Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Bakhona ukubana bevumelana ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona kusenzwa eDRC ukuthi elondoloza ukuthula.
Ukuqhutshwa imihlangano embalwa eHarare ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC Extraordinary Meeting.
Umuntu ngakuthi kona umbuso lo wesibili okhokhelwa ngoba Mnangagwa uyafana kumbe uwestern lokho kwakuyikokhona ngesikhathi sikamgabe kusho ukuthi ngumuntu oyabe engafuni nje ukuvula amehlakhe.
So kufike iminyaka yesikhombisa umoya uRobert Mugabe egenqulwe embusweni libutho njalo abantu abaningi bekhala ngokuthi umongameli Mnangagwa uvusa ngochuku okwedlula uMgabe. Abazali labakunhlanganiso ezibona ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana bathi ingane eziningi zithwele nzima elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Kuqhutshwa imihlangano embalwa eHarare ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Extraordinary Meeting. Wozangenwa inkokheli yamazwe akumhlobulo wezansi yezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba inkokhelile izahlolisisa impi yekwele DRC ukuxokozela eMozambique lokhetho olusanda ukuqhutshwa kwele Botswana lamanye amazwe. Kubika uGibbs Dube.
Namhla kuqhutshwe umhlangano weziphathamandla zabohulumende ezibona ngezomvikela ezikuhlangothi lwe-Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation obukhokhelwa ngumnumzana Hussein Ali Mwinyi wawale Tanzania. Umbiko owethulwe yinhlanganiso le uveza ukuba kukhangelwe ukuthi kuzakwenziwa omunye njalo umhlangano kusasa uzakhokhelwa ngumongameli Semia Saluhu wakwele Tanzania okumgcini sihlalo ohlangothi lwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Inkokheli ye-SADC izangena umhlangano omkhulu ngolwesithathu okuzahlaziywa khona isimo sezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lakwamanye amazwe. Ngasenelisanga ukuxhumana lesiphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuze zikhulume ngodaba lolu ngoba kubikwa ukuba besisemhlanganweni etshiyeneyo ye-SADC. Sixhumane lomnumzana Nkuda Msaka webandla elibusayo othi kuningi okuzakhulunywa emhlanganweni ozayo ukugoqela ukuxokozela kwele Mozambique okulabaphikisayo abathi kabemikeli impumelo yokhetho lukamongameli okunqobe umnumzana Daniel Chapo webandla le-Frelimo.
I-SADC summit eyabuya njengoba sikwazi njengenjayelo ukubana kwele-SADC member state kungaba lenhlupho ezenzakalayo, bayahlala phansi abakhokheli bekhulumisane ukubana kungahamba njani kulelo lizwe nxa kuyikuthi balendlela zokubana kube lokuthula ikakhulu sikhangelana lale Mozambique. Bakhona ukuthi bethathe lawo manyathelo okubana kube lokuthula kwelese Mozambique. Bakhona ukubana bevumelana ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona kusenzwa eDRC ukuthi elondoloza ukuthula evela kuma member states awe-SADC. So ngumhlangano oqhakathekileyo lowo, ngumhlangano oyathiywa njalo chairman owe-SADC oba ngumongameli weZimbabwe ubaba Mnangagwa. So kuqhakathekile kakhulu lokho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi awukhanyi ukuba i-SADC izakwethulani emhlanganweni ozayo.
Mnangagwa ngumuntu owalela esikhundleni, so ke nxa kusiyalungiswa izinto zokhetho olungahambanga kahle yena vele futhi esalela esikhundleni engene ngendlela engaqondanga, akukho azakulungisa ngoba lalaba afuna ukuthi ayilungisa labo bayamazi izigwenxa zakhe bayazazi. Uzathi nxa ebakhuze edayilina ayenze lokho kwenkali, uthi nxa esithi bantwana hambanini kahle kuhambe njengonina uhambe lukeke. So labo bazohamba lugeke angeke enelise ukuyilungisa indaba enjengale ngabe kudingwe omunye umuntu ukuthi akahlale lapha ukuze indaba leyo ilungiseke.
Umnumzana Fortune umlalazi olandela zombusazo ezimele uthi kumele iSADC ibambe ziqine ngodaba lweMozambique.
Sikhangelele ukubana sibone ukuthi ngempela iSADC inhlanganiso enelisa ukusolva ama problems awamazwe or engathi ngama member states, ngoba siyazi ubana kulohlupho olukhulu eMozambique abantu bayalwa ba rejecta impumelelo yokhetho. I-summit le ingenelisa ukuresolva lolu hlupho lwaseMozambique iyabe isibonise ukubana any problem engavela ngemva kweMozambique izenelisa ukubana isolveke layo. So sikhangelele kakhulu ukuthi iSADC for the first time igibe lamazinyo idile ngama-issues.
Kulabanye abantu abathi ibandla leZANU-PF lingenele kakhulu kukhetho lweMozambique, kwele South Africa lakwele Botswana okunqobe ibandla eliphikisayo. Musaka uthi langamanga aluhlaza tshoko. Akwaziwa ukuba kuze kwethulwane emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit mayelana lokhetho lweMozambique, okulamapholisa asebulele abaphikisayo abedlula amajuma amane 42 abatshengisela emigoqweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingu-Gibbs Dube.
Sokufike iminyaka eyisikhombisa umuyi uRobert Mugabe genqulwe embusweni libutho, njalo abantu abaningi bekhala ngokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMugabe. Umongameli uMugabe wayegenqula libutho kulinyanga ngomnyaka ka-2017. Ngosuku lwanamuhla ngalowo mnyaka abantu babegcwele ezitaladeni zeHarare lakwamanye amadolobho besekela ibutho lona elalisithi uMugabe kasabusi kuhle, kanti njalo wayesegonjolozelwe yizigebengu. Ukususwa kwakhe kwakhokhelela ekungeneni kukaMnangagwa embusweni, yena owathembisa abantu umbuso okhululekileyo. Kodwa ilunga le-CCC uMnumzana Sweden Chirowota uthi uMongameli Mnangagwa ubusa ngochuku.
iZANU-PF isebenzisa amabutho elizwe ungananzelela uMnangagwa wehlulwa nguMugabe kwezepolitics. Lokhu kwabangela ukuthi uMnangagwa ayotheza amabutho elizwe. Lokhu akulunganga lokho. Nxa singathatha thini ukuthi isecurity elizwe isebenzi isecurity elizwe, ayikhona ukuthi ingenele kwezomzabalazo lezi, ilizwe lethu lingaba ngcono. Nxa kuyikuthi amabutho asebenza nsitha ayangenela, kuyabe ungenele phela bevikela udlame, kodwa zananzela ukuthi amabutho awelizwe yiwo aphambili kwezodlame. Umzekeliso, 1 August 2018 lapho kwadutshulwa khona abantu esigodlweni seHarare, umbhuqazwe, 2008 ukhetho olwaliwa yi-Afrika yonke, into ezinjana. Ngakhayela ukhetho oludlulileyo kufe abantu abaningi, amabutho lamapholisa akhona, kodwa akuzange ubotshwe umuntu. So into eludubo lapha ezweni singathi thina ngesikhiwa yi-abuse of state apparatus, abuse of security forces.
Abaningi bathi yebo ukungenela kwamabutho kwezombusazwe akulunganga, kodwa babuye basole njalo amabandla aphikisayo besithi yiwo adala ukuthi iZANU-PF iqhubeke isembusweni. Nanku achona edabukana phakathi kusiba lokulwisana njengalokho esikubone kubandla le-MDC laku-CCC.
Kwaba liphutha ukuthi i-MDC isungula, abantu abananzelelanga ukuthi uMnangagwa wayesele nkokheli ezithile khonaphana ku-MDC ezazikhwabitha ukukhokhela kwakhe uMnangagwa. Engusola yikuthi iqembu lela cost elikhokhelwa nguye uMnangagwa laligiya ngodlame kususela kudala. Iqembu lela cost yilo elaziwa ngokubhidliza inhlelo zikaZulu. Mana ngeke nginike umzekeliso. uMnangagwa nguye owayekhokhela umbutho osebenza nsitha ngesikhathi sombhuqazo. Nguye njalo owayebopha amalunga ezaphu. Ngikhuluma abantu abanjengobaba uMark Nzira Masanga, uSidney Malunga, uCzethu Moyo, uRichard Ndlovu, uDoubt Mabusa, uCharles Sigangaja, uMrs Zodwa Sibanda, lobaba uFletcher Dulin. Zazinkokheli zezaphu lezo.
Lo uMnumzana Sweden Chirowota webandla le-CCC obexoxa ecingweni lontu ngameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxa njalo lomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edale lephalamente.
Ibutho lona labuya selicedisa umsebenzi wavele usungulwe libandla lakhe lozulu ongene lijikelele isikhathi engabona ngokomuntu ebambene elesimiso esinye esokususa ubaba uMkhala. Umuntu ozakuthi kona umbuso lo wesibili okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyafana kumbe uwestern lokho kwakuyikho khona ngesikhathi sikaMgabe. Kusho ukuthi ngumuntu oyabe engafuni nje ukuvula amehlo akhe abone izenzakalo ezenziwayo eziqintini zonke nje ezelakithi eZimbabwe lapha ezibuye ngombuso lo okhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Kuningi okwenzakalayo obekungenzakali ngesikhathi sikababa uMgabe bekumile nje kustagnant kungela any developmental issue yathi senzakale, kodwa khangela ngokungena kuphela kukababa uMnangagwa lo hulumende wakhe sibonile amadamu amaningi asakhiwe, imigwaqo iyalungiswa. Even ukhangele le gwayisha ngani project eyathatha from 1912 ilokhu sehlileka ukubana isungulwe ngamakhiwa khonale kwabuya even isikhathi sikababa uMgabe, kodwa yena ngokuthatha kuphela khonaphana ngo-2018 idamu lelanga seli-over 70% completion.
Abantu bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi, abanye bathi amalungelo ayephulwa ngendlela ehlasimulisa umzimba. Bakhala ngoJameson Timba labanye bakhe asebelenyanga ezedlula ezine belokhe bevalelwe esitokisini ngecala okungasilo cala lokubulala babuchuma, okulicala nje lokuthi kuthiwa bahlangana bengamelanga bahlangane. Lokho akuvezi yini ukuthi hayi amalungelo ngempela engaba esephulo?
Indaba ikagezi ibuhlungu kakhulu lapha kwelakithi, kodwa into omele sinanzelele idalwa umkhathi, umumo womkhathi esibekiwo lo esithi Cyclone El Nino. Usithi xa ukhangela udaba labo James Timba lokwana andabona akungeni ndawo kithi.
Lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF njalo omela iphelandaba chabalala ephalamende obekhuluma lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Abazali abakunhlanganiso ezibona ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana eZimbabwe bathi abantwana abaningi bathwele nzima elizweni ngenxa yezizathu ezigoqela ukusilela kwemali yezifundo, izikolo ezingelangwalo lomango omude ukuya kulezo zikolo. Bathi abantwana abangamantombazana bakusimo esibi kakhulu ngoba abanye babo bazithwala besesebancane kakhulu emaphandleni. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Ukukhathazeka lokhu kuvezwe kuthange emkhosini womkhulu wokunanza usuku lwabantwana olwe World Children's Day oqhutshelwe eVictoria Falls, lapho bekulabakhokheli bamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana umongameli Duma Boko. Bekulabantwana abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa abananze usuku lolu edolobheni leli abavela eZimbabwe, Malawi, Uganda, Botswana, Zambia lamanye amazwe. Izikhulume ezehlukeneyo ezigoqela ezikunhlanganiswe United Nations Children's Fund zikhuthaze ukuba izwekazi leli kufuze lihloniphe izimiso zomthetho ovikela abantwana. Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano lo sixhumane lomnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiswe yomhambi Children's Fountain of Hope osabele ngokwephulwa kwezimiso lezi kwezemfundo esithi abaningi kabasunguli imfundo ngeminyaka efaneleyo.
Igephu naleyi yenza ukuthi abantwana bekhaya vele bona bekhule bethisadvantage ngoba abayenelisi ukuthola izinto ezitholakala ngabantwana abasesikhiweni. Ungaze uhambe lesikolo sakhona amabhuku akhona akula mabhuku okufundela, amamethiriyali amabhuku okubhalela akula mabhuku okubhalela, abantwana bayabeqhubana besesikolo. Abanye bagcina vele bengabantwana abangahambiyo ezikolo ngoba isikolo sikhatshana. Umntwana umzali efisa ukuthi umntwana ekuhambe esikolo usukumele umama ephekelezele umntwana esikolo i-distance enjenge-7 kilometers to 10 kilometers.
Phezu kwalokhu uthi ngenxa yendlala le ekhona elizweni abantwana sebephazamisekile kakhulu.
Kathesi siku-dry season abantu bekhaya abala lokudla affected mostly abantwana because abakwanisi ukuthi beqinise ilanga lonke ngahlanga.
Amazwi kaNgulube asekelwa ngumholi wesigaba seWange uDokotela Fungayi Musinami othi esibhedlela sekwande abantwana lasebeluphele abelatshwa umkhuhlane wekwashiyokha. Unkosikazi Rosemary Mleya wesigabeni selukhosi laye obekulumthimba uthi indlala ukuswelakala kwamakilinika kanye lobude bomango wokufika ezikolo kuyasiphaza amalungelo abantwana.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, abantwana indlala bayalamba, so kuyaba affecta umango ngapha umntwana ethunjini akulali ukuthi usuke engadlanga.
Sixoxe njalo lesakhamuzi sefilabhusi umnumzana Roland Sibanda othi bathwele nzima labantwana abangamankazana.
Inhlupho ezihlangana kakhulu labantwana bethu abangamankazana especially abancane ukuzithwala bese sebancane.
U-Alderman Roy Dube we-Victoria Falls uthi zidakamizwa kanye lokungahlonitshwa kwemithetho yenqanda ezemisebenzi ngokunye njalo okuhluphayo.
Kulabantwana abancane abasezikolo abaswela ukufundiswa.
Abanye njalo bathi abantwana sebesetshenziswa ukuba ngonondindwa emadolobheni afana leWange leVictoria Falls okubafaka engozini yokuthola imikhuhlane efana legcikwane leHIV. Ugatsha lwezemfundo ngoNhlangula lubikelwe inkundla yePhalamende ukuba abafundi abedlula inkulungwane ezine 4,557 bakhulelwa kumnyaka ophelileyo. Kunani leli abafika phose inkulungwane ezine 3,942 bengabemaphandleni. Evula ngokusemthethweni lomcimbi weWorld Children's Day, uMongameli Mnangagwa uthe kungumthalo wenkokheli zezwekazi leli ukuba izikhalazo lezi zihluzisiswe, abantwana bethole imfundo lokudla okwaneleyo lezinye indingeko. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden walekele eMelika usemhlanganweni weGroup of 20 kwele Brazil ovulwe ngokusemthethweni lamuhla uMongameli Luiz Inácio Lula da Silva eRio de Janeiro. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulungiselelwa umbuso kamnumzana Donald Trump olakho ukuphikisana lokwenziwa ngamanye amazwe okumayelana lokukhudumala komkhathi ezokuthengiselana lezomvikela. Umnumzana Trump wathi sesesikhundleni waguqula okuningi okwakungahambelani lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba owayekuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvele kule mali unkosikazi ayitambo ukhala ngokuthi bahlanyela izihlahla eziningi ezingaka eziganyulwa ngabadinga inkuni. Uthi sebakhathele ngabagamula izihlahla lezi elizweni okusetshenziswa khona inkuni eziningi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ulungiselela ukuya esigodlweni seWhite House ngenyanga kaZibandlela ngasikhathi sinye osiba lukhulu bebandla leDemocratic Party bezimisele ukuvikela inhlelo zabo. Intatheli zindaba yeVOA uMatt Tipper usethulela lolu daba eseCalifornia lapho osiba lukhulu waleyo ndawo aseqoqa umhlangano wesiphangiphangi. Lilutolikelwa yimi usithandekile mhlanga weStudio 7. Umnumzana Trump ulungiselela ukuthatha intambo zombuso. Ibandla lakhe leRepublican Party kuyilo elila abantu abaningi enkundleni zombili zeCongress. Osiba lukhulu bebandla leDemocratic Party bafuna ukuthi inhlelo zakhe zingabathinti kakhulu. Usiba lukhulu weNew York unkosikazi Kathy Hochul lowe-Illinois umnumzana J.B. Priska baphange bakhuluma ngalolu daba.
If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step.
Ungazama ukulimaza abantu beNew York kumbe ubhindize amalungelo abo, ngiza kulwisa kuze kube sekugcineni.
Usiba lukhulu weNew York unkosikazi Kathy Hochul lowe-Illinois umnumzana J.B. Priska baphange bakhuluma ngalolu daba.
You come for my people, you come through me.
nxa ufuna ukuzokwethusela abantu bami, ube wazi ukuthi kufanele udlule kimi. Siyakhuthaza njalo sesikhuthazile ukuthi kube lomhlangano wesiphangiphangi esabelweni sethu, ngenjongo yokuhlolisisa imithetho yethu eligugu kithi. Njalo engicabanga ukuthi ngeyabantu abanengi ekhwabithwa ngabantu beMelika.
Lo ngusiba lukhulu weCalifornia umnumzana Gavin Newsom othi kufanele kube lomhlangano obizwa ngokuthi abangenayo kuhulumende omutsha asebethusele inhlala kahle yabantu kuzo zonke indawo. Ukulandela ukunqoba kwakhe, umnumzana Trump wethula umbiko enkundleni yakhe yebulenjini yeTruth Social esithi umnumzana Newsom uzama ukubulala isabelo sethu esihle eseCalifornia. Ngamazwi akhe umnumzana Trump,
State of California is a mess.
Kule ngxaba ngxoza esabelweni seCalifornia.
Umnumzana Trump uvame ukuthi inhlelo zesabelo ezentuthuko yizo ezilomthelela ekudaleni amacala ukwandisa abantu abangelandawo zokuhlala lokungena lokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Trump esasengumongameli, iCalifornia yamangalela uhulumende okwedlula ikhulu yenelisa ukuvikela inhlelo zayo zokungena lokuphuma elizweni, ukukhipha intuthu kwezimota zingcolisa umkhathi lokufinyelela inhlelo zempilakahle. Ekhuluma ngeviki edluleyo eduzane lebholoho lesabelo seSan Francisco elazakala ngokuthi yiGolden Gate Bridge, igqwetha likahulumende umnumzana Rob Bonta wathi iqula lakhe lilungiselela ukuphanyeka udaba lwalo emthethwandaba lapho umnumzana Trump esungula umbuso wakhe.
Mr. Trump repeatedly overstepped his authority.
Umnumzana Trump wedlulisa amalawulo ekusebenziseni amandla akhe phakathi komnyaka ka-2026 loka-2020. Akulasizathu sokuthi sicabange ukuba kasoze akwenze futhi. Simhlolisisile, samisa njalo samfuqela emuva ebhokisini lakhe lapho ezama ukuphuma kulo.
Ekhankasa eLos Angeles ngenyanga kaMpandula, umnumzana Trump wasola abakhokheli beCalifornia ngendlela abaphethe ngayo umnotho waleyo ndawo. iCalifornia isisebenzise amadola ayizigidi ezingamachumi amane lanye, 41 million, ivikela imithetho lenhlelo lapho umnumzana Trump engumongameli, kutsho inhlanganiso ezimeleyo eyeCall Matters. Nxa abameli bezigaba behlangana ngenyanga kaMpandula, abakhokheli bebandla leDemocratic Party bathi bazavotela ukuthi bethole imali yesiphangiphangi eyokuvimba uhulumende kamnumzana Trump ukuxotsha abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukunciphisa ilungelo lokuzikhethela ekubeletheni lelungelo loluntu, njalo bebuyisele imithetho elawula ukuphathwa kwezemvelo kulindawo elabantu abaningi kakhulu eMelika.
The Voice of America.
Kwezempilakahle lamhla sixoxa ngomkhuhlane wokulahlekelwa ngumkhumbulo oyidementia. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcweti kwezempilakahle zithi umuntu ohlaselwa umkhuhlane wokulahlekelwa umkhumbulo uyabe esehlala elindiwe, esegeziswa njalo esencediswa ukuya esambuzini. Emhlabeni jikelele kulabantu abedlula amachumi amahlanu lanhlanu ezigidi abahlaselwa umkhuhlane wedementia, njalo ngomnyaka iningi labantu elifika ichumi lezigidi bayahlaselwa umkhuhlane lo. Abezempilakahle bathi umkhuhlane wedementia kulapho umuntu alahlekelwa khona umkhumbulo, njalo uvame ukuhlasela asebebadala futhi awukhethi bulili. Udokotela Solwayo Ngwenya oyisikhwica mfundo uthi lumkhuhlane wawungekho ekadeni, njalo abantu sebebalekela ukudla kwesintu. Uthi ikhona imikhuhlane ebangela idementia enjengowetshukela le-BP, njalo ukunatha kakhulu utshwala ngenye imbangela.
Umuntu ozabesa kumele ukuthi izihlobo zakhe zimkhangele kakhulu, ngoba eyabe sokuhlala lapha khona eyadinga ukukhiwe. Nxa kungakhiwanga uyahamba hambe nyamalale kumbe hambe edingwa edojwa endaweni ezithile, ngoba uyabe engasakwazi ukuthi ilanga lamhla ngolwesingaki, njalo ngingaphi, njalo ngiyangaphi, ngikhuluma lubani. because it won't push a normal with a cool. This show was like a so many as you met the Suguja, the moon to Sugay toilet, you met Sugukeza. I am Kusha no movie.
Usekwicamfundo Ngwenya ukhuthaza abantu ukuthi behambise omunye esibhedlela bengambona esiqala ukulibala akwaziyo.
Umuntu uyatsise emalanga akhe empilo emhlabeni abesemali kakhulu.
Abezempilakahle bathi kungakhela amaprotein engqondweni kuyadala idementia. Bathi lanxa umkhuhlane lo ungelapheki ngokupheleleyo kulemithi ethundubeza ukumemetheka kwawo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alphonse Sibanda uthi emulini ukhona owake wahlaselwa idementia.
Umkhulu wami wahlaselwa idementia okwesikhathi eside kodwa wagcina ejoni.
Unkosazana noMathemba Mpofu laye ohlala kobulawayo uthi umamazala wakhe usalokulahlekelwa ngumkhumbulo.
Ngaphandle kokuba le-BP kuhlangene le-diabetes, umamazala wami uselokulibala izinto eziningi. Loba ekwazi kodwa uyalibala ngesinye isikhathi, engabeka ulutho uyalibala ukuba ulubeke ngaphi, futhi vele kafuni umsindo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle, i-World Health Organization ithi emhlabeni jikelele abantu abedlula amachumi amahlanu lanhlanu ezigidi 55 million banomkhuhlane we-dementia njalo kuminyaka engamachumi amabili elandelayo inani leli lilakho ukukhuphuka. Ngomnyaka ka-2030 kukhangelelwe ukuthi abantu abaphose bafike izigidi ezingamachumi ayisifica minwe mibili 78 million kuthi ngomnyaka ka-2050 kukhangelelwe ukuba labantu abedlula ikhulu lamachumi amane 139 million abangahlaselwa idementia abangamachumi ayisithupha ekhulwini balaba bantu basemazweni alomnotho ophansi. Ngomnyaka kubikwa kusiba labantu abalichumi lesigidi 10 million abahlaselwa umkhuhlane wedementia. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kumele kuhlengwe bonke abantu asebehlale isikhathi eside emgodini bengela kudla lamanzi okubanjwe ngamapholisa afuna ukuthi bekhitshwe indlala emgodini lo esifontene esabelweni se-Northwest kwele South Africa. Ukuze sihlaze udaba lolu sixoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Thina kasikezwa ukuthi bakhona abangakithi khona phana. Bese sizama ukuthi sibuzisise kodwa sikezwa lutho. Kodwa ke thina esikutshoyo ukuthi uhulumeni kumele ayenze konke okusemandleni ukuthi abantu baphume emgodini. Njalo sibonile inkantolo isithi akumelanga kuvalwe ukuthi abantu banikwe ukudla kumbe banikwe amanzi abaphansi emgodini. Yebo siyakwazi ukuthi bangene emgodini ongekho emthethweni, kodwa ke njengoba sebephansi emgodini songani kunzima ukuthi baphume. Kumele kwenziwe ukuthi kumele kuzanywe kusemandleni onke ukuthi baphume bephila.
Ye, singathi lathuma abantu khona ngale ukuthi bayibone ukuthi kuhamba njani, kumbe ngikhona lezathuma abantu.
Siyazama ukuphenyisisa ukuthi bakhona yithi abakithi asikaze sithume umuntu ayekhona, kodwa sesizama ukukhulumisana nabantu abaningi sizama ukuzithi ukuthi ngabe zikhona yini izihlobo ezicabangela ukuthi kulabantu abavalele emgodini kasikezwa. Sithemba ukuthi nxa bekhona bazasazisa ukuthi balezihlobo ezivaleke emgodini.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho isixoxa ngokubhidlizwa kwezinye izindlu eHarare isikhathi ikhansili le isithi kazikhiwanga ngokusemthethweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.